kwazi ukuthi bakhanya bebelimele kakhulu njalo bephethwe ngendlela engandle ekubotshweni kwabo kumbe kuthunjeni kwabo ngalolo hlobo lokhu besakhangi amadokotela kodwa sibone ngani mhlawumbe kungaba lobubelo njengoba umongameli upresident Chamise Chilo kuzafanele ukuthi udaba lokuthunjwa kwabantu bephathwa ngalunganga lulungiswe njalo ibandla likhangela liyaxwayisa litshela uhulumende ukuthi kangaqhubekeli phambili esenza izinto ezifana lazenezi ngoba awusoze kulethe into enhle elizweni.
Yes, sikhuluma nje kuyini okwenziwa ngalolu daba libona ingani amapholisa aluphatha ngemfanelo.
Sibona amapholisa aphakathi kobuzimo obukhulu ngoba kulolu daba olwenziwe nguhulumende kukanti amapholisa lawo angaphansi kukahulumende kodwa amagqwetha abo laba labagqothe bandla akhangela ukuthi athola ukuthi kungaba yini engenziwa ngokushesha ukuthi labo abenze lokho babanjwe umthetho njalo babuye babanjwe nguZulu weZimbabwe ukuthi baziswe ukuthi izenzo zabo kazilihlanga njalo izenzo zabo zingaletha ubuzimo obukhulu. Abantu abenza imisebenzi emibi kanje kahle kahle kufanele bathathwe bahanjiswe emthethwandaba omkhulu waphansi owamalungelo abantu ofana le-International Criminal Court.
Lithini ngalokho ukuthi bethi amantombazana la ayazenzisa mhlawumbe bebengathunjwa?
Siyazi ukuthi phela ukungakhuluma iqiniso sokuyinhlala yenza kubandla leZANU-PF. Siyazi ukuthi baqala ngokudubula abantu baqhambela abantu amanga ngodaba lokuthathwa kombuso ngo-2017 sebebone ngani kuyabasiza kakhulu kodwa okuqakathekileyo ukuthi uZulu weZimbabwe azi ukuthi akekho ngitsho lo muntu oyedwa emhlabeni jikelele okukholwayo lokho okukhulunywa ngamaqembu ezanu azama ukutsha nje fihle umphini. Siyabona ukuthi abamela amazwe angaphetshe amaningi baphumise imbiko besithi hayi okwenziwe ukutshaywa kwabantu abangomama abakwezombusazwe kuyinto embi kakhulu njalo kaqhubekelisa isizwe kathi le-Afrika siya phambili. Ngakho khona oko kutshengisela ukuthi abantu abaningi kakhulu esingabathi ngama-ambasada ngesikhiwa ayaxwayisa kakhulu uhulumende weZimbabwe ukuthi akayekele ukwenza lokho njalo ukuqamba amanga kusoze kumkhiphe ebuzimeni lobazangena kubo ngendaba yokuba iqhubekela phambili senza lokho. Njalo kuyaxwayisiswa kakhulu ukuthi labo abathunywayo uhulumende ukuthi benze ihlazo elifana laleli bananzelele ukuthi uhulumende wabo ngezenzo zakhe amalanga akhe angabe esemalutshwani ngalolo hlobo labo bangagcina bezithola ngenye imini bebesebuzimeni obukhulu kakhulu obokuthonisiswa abacala amabi kangaka.